Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona. Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe kuma-ARVs and nawe wazangena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa size si-achieve njengesizwe seZimbabwe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day.
They join the craft train and they cross the line. I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you and they are going to punish you.
UZulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yesigidi samadola eMelika $500,000 kubaphathi ntambo bakhe kanye lamalunga edale lephalamende. Amaqembu amakhulu afana leArgentina, Spain, England, leSenegal asesiya kusigaba sesibili semidlalo yemncintiswano omdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wonke o-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day lapho elibe lomkhosi omkhulu owenzelwe eMarondera esabelweni seMashonaland East. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje eMarondera, umqondisi weNational AIDS Council uDokotela Bernard Matsima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamachumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamachumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegcikwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Matsima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igcikwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igcikwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sedlelise kuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle ngenxa ukuthi ama ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu ngase kuma drugs uza kwansi ukuthi ekhohle ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe ngasaziyenzi. Okunye njalo ukuthi ama drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bayithi nxa singaba lama problems singadaneli kuma drugs kodwa asidingeni usizo kuma psychologists kumbe abanye ama counselors abangakhuluma labo, because ama drugs abanye bangena kuma drugs ngenxa yokuthi bale depression, bale stress, abakwazi ukuthi bengenza njani. Kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma drugs impilo yangkhona ingabe isibe wesi kulalokhu kade kuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma counselors. So njenge National AIDS Council, i drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda i-HIV ngo-2030. Njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs, and that was angena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa sizosa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum umnumzana Innocent Ndibali uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweletisa ingxenye yezigidi samadola eMelika 500,000 kubaphathi ntambo bakhe eyokuthenga izindlu. Abasekeli babaphathi ntambo bona batholiswe inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola eMelika 350,000. Kuthi amalunga edale lephalamende wona atholiswe inkulungwane ezingamachumi amane amadola eMelika 40,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo zizaphezu kwezikweledi zezimota ezifanayo ezitholiswe wonke amalunga edayele parlamente ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokusho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo, njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayele parlamente kanye labaphathi ntambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezijeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lephalamende izikwelede ezemali engange $40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile, bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu, ngoba bavele bemele abantu.
Uqhubekele phambili sithi ubona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo. Labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje uMakhamu layo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu. Siyakwasihlaba belungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe la mali, akayidingi leyo mali.
Ummeli weNorton edayele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali esithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the little that they have. That's what they've been given, 40,000 as housing allowance. Yet the ministers got 500,000.
Kungcono bathole okuncane kunokho, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi intambo bakahulumende bathole ama 500,000. I-40,000 incane kakhulu, basikhangelela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edale ephalamende abebandla lakhe abathethele lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
Bebephakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe. Sengibatshelile ukuba benyekela ukwenza okucacayo, abantu bazabona okwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubungula ezomnotho, umnumzana Masimba Kutshera, upha umbono wakhe naye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyaba ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuparlamente next term, imali zangkhona bazazibuyisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama loans kumele kube nendlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama taxpayers. Kodwa ngibona njengani iloan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uparlament kumbe engxenye bayalusa ama-seats abo. So into enzima leyo, ngibona njengani ama-loans lawa
iningi lile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathi ntambo yimali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela ephalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ephalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza ndizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana lezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele isifiso 7 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, uthi abathethe imali kahulumende abakudalele ephalamende kanye leziphathamandla zikahulumende balelungelo lokuthola abakukhankaselayo. Kodwa uSibanda uthi akuqondanga ukuba abantu laba banikwe imali le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu kumele silukhangele ngoba indlela emphakathini osolumi ngayo lumbaqambile. Ekuqala ukuthi ama-MPs asemsebenzini singeke sakubalekela elokho. Lapho abahola khona, lapho abagcine khona, kumele kube lama conditions of service abancedisayo. Nxa behambe bakhuluma lomqhashi bathi mqhashi sidinga uncedo olunje, umqhashi wabavumela ukuthi abanike amaloni ngendlela abanike ngayo nanjalo ngendlela abanegotiate ngayo, akulanto embi from uhlangothi olwezisebenzi kumbe singathi from a labor side. Into esuka ngibone ngazani ivocwe into leyi ebantwini yikuthi abantu bayakhohlwa ukuthi ama-MPs nawo yisebenzi, njalo bayakhula banezifiso zokuthi babe nemizi efundana labo, balezindlu abazifisayo, balalokhu nalokhuyana abakufisayo. Babeyeka umkhathi bayacela ukuthi bafuna ukuthi bangezelelwe iphetho abayiphiwayo, bafisa ukuthi balale endaweni ethize, bafisa ukuthi bazuze ama-allowances anje, njalo enye yama-allowances kube yimota abayiphiwe, bese sithi okunye bese besifuna lezi zindlu. Mina ngibona ngazani akunanto embi nxa singakukhangela from a labor side of things or from a legal side of things.
Kuyini okungabe kulukhophe udaba lolu?
Yikuthi abantwini abaningi izinto zonezo amabheni esingathi ngama-benefits anjengamaloni ezindlu nani zabaselakho. Ungaya ebhanga wena kathesi usiyadinga uncedo lwesikwelete esokuthi wakhe indlu yakho lokhona okuthiwa ngamabhondi kumbe okumqedisa indlu ukuthi uyifulele kumbe wenzeni, uzathola ukuthi into zonezo kaziselula ukuthi abantu abaningi bazithole. So obekungafiswa ngabantu yukuthi nabe bathe labo bezicelela bafuqa uhulumende ukuthi ama-building society avulele abantu labo babe nesikhala sokuyangena bazuze amaloni emabhanki. Yizo izinto ezikhangelweyo lokuthi yona iloni yakho na vele ininjani, inile interest kumbe kayina interest, interest yakho nikhambelana namabhanga kumbe ihambelana namabhanki nalokho okunikwa ngamabhanga lapho abantu abaningi abangancedakala khona. So engakutshoyo ukuthi ukhophe lukhonapho ekuthini bakhumbule bona ezako izizo basebekhohlwa ukuthi uningi lwezimbabwe lalo luyafisa ukuthi lube namaloni okwakha izindlu. Ngabe bathe besenza okwabo nephalamende laphana benza ukuthi amabhanga laye futhi ngama-building society aba le ndlela elula ebantwini ukuthi bayiboleke labo yona le imali, ngibonela zanto yokunganceda kakhulu.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, ingcwethi kwezemithetho kahulumende, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Iqula lengcwethi zezomthetho kwele South Africa lithi uMongameli Cyril Ramaphosa wephule isisekelo sombuso ngendlela aphatha ngayo udaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe lePhalaPhala eLimpopo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula lele elakhethwa lidale lePhalamende ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe, lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala, wephula umthetho wenqabela umongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi engumongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangalwa kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi umongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axotshwe umsebenzi. Ingcitshi kwezemthetho e-University of Cape Town umnumzana Richard Calland uthi umnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembodo.
When a finding such as this is made against the sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehlizwe. Igqweda leZimbabwe umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa kukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi yinto efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale lePhalamende labaphathe intambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho okuhambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So asazi ukuthi le mali ingeyokuba khokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamdonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenge ukuthi bahlale bethule. Ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangange zezimali umongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobalwa ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye, okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo, kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le-ANC likhangelela ukuqhuba ukukhetho lwenkokheli zalo ngomphakazi wenyanga ezayo. Umnumzana Ramaphosa uncintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla saleli bandla uNkosazana Dlamini Zuma, yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sincintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa nesikhulumeni sebandla le-ANC uMnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yaleli bandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Kusenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi ukubala umbiko owethulwe liqula lengcitshileli, kanti-ke kungekudala uzakwethula impendulo yakhe. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Iningi likazulu weZimbabwe liyakusola okwamagama okwenziwe ngabaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende abavume ukuthatha izikwelede zemali eningi kuhulumende yokwakha izindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende banikwe ingxenye yesigidi samadola emelika $500,000. Amalunga edale lephalamende wona avumelana lohulumende ukuba athole inkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT kanye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UDube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuthi izisebenzi zikahulumende zibe le mpilo ezabanika isizotha, ezabanika ukuthi bakwanise ukubhekana nomsebenzi wabo abanzi bejulise ingqondo, njalo bewubheka bengakhangelelanga ukuthi babe befika amatshontsho lapha nalapha abangakwanisa khona, ngoba thina babona ama-MPs isikhathi esiningi ngokuswelakala kokuhola. Sinanzelele bakithi ukuthi bebehola imali engange kumbe bahola imali engange 300,000 bond engange $300 babuye bafiwe about 200 United States dollars in that currency. And so, imali engako emuntwini ka-MP okhangelelwe ngabantu be-constituency bonke bekhala kuye nsuku zonke ngenhlupho isikhathi esiningi ezipersonali izimfa sojalopyalo ngabantu nje esingathi abalalo iholo. So kukhula lokhu kungcono, kodwa ikakhulu esikugcizelelayo esikubonayo futhi ngapho ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyakukwanisa lokho, ngabe uyayelula ibandla zakhe aguqule ama-conditions ama-civil servants akhe wonke. Kuyatshengisela ukuthi uyakwanisa uhulumende, kodwa okumehlukayo corruption ekhona ku-government ka-ZANU-PF.
Baba Ngwenya, ngena khonapho sizothi ungathini baba.
Ya, iqiniso ukuthi ma uhulumende ethatha izimali esiphaleni sikahulumende incedisa abasimelayo kuphalamende ayisuyintweni. Kodwa inkinga yokuthi kanti ukhetho olwenza ngo-2018 isikhathi sonke lesi amaphalamende azabaneli besibe shupheka okwakhathesi sesikhangelane nokhetho ka-2023 kakusoze kudingeni inkulumo, ngoba yabona ukuthi into enhle eyenziwa ngesikhathi esesimileyo kahle, kodwa into enhle eyenziwa ngesikhathi esingalunganga iyashupha. Yikho-ke kufanele-ke kuqonde ukuthi imali leyo abanikwayo yimali eyabo comment sabo kumbe yimali eqondane nemisebenzi ekukhonstituent na kungasakhangelanga amathepha la angasaphumanga. Hhathi kuba le nkulumo, kodwa ye akulankinga ayise mali yezanu-PF, kodwa bane ngathi mina inikwe nesikhathi esingasisi.
Ye, siyamuzwa lapho uyakhuluma uNgwenya baba Dube. Kodwa-ke siyabona ukuthi lina-ke amalunga enu lawo ayithethe imali leyo kuzobuya la malunga e-CCC. So abantu sebekhuluma lapho bathi selikapula lapho.
Iqiniso elikhona yikuthi abangane bethu be-CCC sebazifundisa umthetho ongabi leqiniso ebantwini. Ukuthi baya indicate left bakhone right, kodwa kathi mangali ngoba nje ungakhangela libandla lona elingela-constitution elingelaba-policies elingelani nje into abangayibamba ukuthi bona bamele lokho bayithethe bonke abe-CCC ngaphandle ko-MP wabo yethu kuthiwa ngumagama imali engayithathanga ngomlungu lowo owavela wayeyimali yakhe mdala.
Lina-ke Dube,
imali leyo isikhiphethe siyithatha ngenhliziyo emhlophe, ngoba amalunga edale lephalamende ngabantu abasebenzela uZulu. Okuqakathekileyo ukuthi nxabebeyitholile leyo mali basebenzele uZulu ngeqiniso ngeqiniso ngeqiniso, njalo uZulu sekumele aqaphe ukuthi nxa sebebaphile leyo mali abayakhuluma ke bayasebenza nabo bebona ukuthi ukhulumende katshontshe enye imali njalo abanye abantu abangama-2 bezisebenzi zonke nje zilizwe lezimbabwe ama-members of parliament abalwela ngoba naku phela bona bazilwele batshengisele ukuthi bayakwanisa ukuthi balwele amalungelo abo.
Ye, siyakuzwa Dube, siyakuzwa.
Bebehlala odabeni belwela wonke umuntu ngokufanayo.
Ye, siyakuzwa Dube. Baba Ingwenya nguzwile lapho sithi ungazani uyasolala.
Hayi, ngiyasola kakhulu phela angisho amalunga e-TBC namalunga eqembu eliphikisayo ngakuthiwa ngoba babevele bengabantu ababevele besala izinto eziyikwa yi-ZANU-P kumbe i-ZANU-Play Government. Ngaso kuthiwa khona sokukhitshwa imali yesiphalensi kahulumende bafanele bahlale phansi labo lomongameli wabo uNelson Chamisa labanye babo bahlale phansi bathi nanku-ke madoda sokusendiya lapha sekusokukhutshwa imali esiphaleni asibeni neplani yokuthi sikwazi ukuthi sitshele abantu bezi ukuthi imali yeyingeyani kumbe nxa abantu abasithuma ephalamenti besala imali esala ukuthi imali ingathathwa imiasiyithatha ngoba ngapha amadokotela namanesi ayakhalakhala ngemali kodwa ama-members of parliament bayanikwa imali imali yakhona kanti yayiphuma esiphaleni esisodwa. So mina ngibe mina hayi amacina.
Umnumzana Rejoice Ngwenya lapho yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT belawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7. Umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba wokubanga inkezo ye-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar uqhubekela phambili njalo amanye amaqembu amakhulu afana le-Argentina, Spain, England, le-Senegal asesiya kusigaba sesibili salimdlalo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasmanda.
Iqembu lezwakazi le-Africa eTunisia izolo linqobele France 1-0 emdlalweni wokugcina kuhlandlala kuqala kodwa lehlulekile kuya phambili ngoba liqedele ngelesithathu kungalane kagroup D ngaphansi kweFrance le-Australia. Umnumzana Brian Marekera uthi kuyamjabulisa amaqembu e-Africa enza kuhle kule midlalo.
So far we are happy, siyakholisa ukuthi i-Africa at least one team is through Senegal and we are hoping ukuthi I'm hoping with 3 out of 5 teams as Africa, they're going to last 16. Senegal, I'm betting on Senegal, Morocco, Le Ghana.
Umnumzana Oceans Banda uvumelana loMarekera uziqhenya ngeAfrika.
Ngendaba yebhola okwenzakalayo ekade sokucabangela besingakucabanga ukuthi i-Africa teams zonke zingakhona ukuthi ziqualify ku-round of 16 zikanjeshayo izokwenzekayo. Isandla ukuthi nje kuphela sisaphathele ukuthi kuye phambili abafana be-Africa.
Yipho ibona inzima Africa.
Ku-Africa ngaba ngcono yiGhana leSenegal nxa singaqina ngamandla.
Imidlalo le ibukelwa ngabasakhulayo labadala. Umelezeli Jamela ngomunye wabo.
Le-22 years intombazane esakhulayo ngiyayithanda sibili ibhora i-World Cup eBrazil ngiye ngithanda yiye ngifeva kakhulu futhi ukuthi ngawina sibili. The Africa ngiyazithanda kodwa iBrazil ngithanda kakhulu futhi ukuthi iwine sibili World Cup final.
Omunye njalo ofunda ekolejini yeNasi uBright Dube uneqembu lakhe alithandayo.
Ngihamba ngeBrazil. Hayi Brazil ngibona ngathi hayi izosifusha sibili. Lokhu embukele ama-game so far ngathi khona kuyathembisa sibili. Alapha e-Africa team engasenzela ngcono sibili ibona ngathi iGhana.
Udokotela TP Shoko usebenzela kwesinye isibhedlela zakoBulawayo uthi inkezo iya e-Africa.
Mina ngibani engibonayo i-team ngathi kuyo kafu yiSenegal. Ngisho ukuthi nabantu abamnyama of course it's not the reason but nabantu abamnyama mboni ngani ngani bafithinyana baright kakhulu bangcono lapho.
Owesifazana ohlaziya njenguqu uthande kancube uthi inkezo iya eBrazil.
We are glued to our screens sebe sikhangela ama screens ukuthi this time kuzoba njani. Brazil as usual the favorites, they're looking good, they're hungry. Sababona sibili abafana babadlala.
Namhla kuGroup F bekudibene eleCroatia leBelgium, kukanti eleCanada belincikilana leMorocco. Kuzothi ngo-9 namhla ntambama kuGroup E kudibana eleJapan leSpain, kuthi eleCosta Rica lincikilana leGermany. Ngiyimele Studio 7, ikamnamu Ezra Chisasibanda.
Oliver Lisayo ngokuyinokumete sayithi sithi asidibane njalo kusasa.